Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-19 Ntulikazi 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usifakele imigoqo enqabela amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe ukuthi ayithengise emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. Kambe baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki na?
Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya ngisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amakhulu abalisa iZANU-PF le-CCC awanakakeli isigaba seMandebeleni.
Ibandla le-CCC alichiyananga lebandla leZANU-PF when it comes to political manifesto.
Kodwa omela isigaba seBinga edalele ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akusilo qiniso.
Ngabe sesiya kuba lilizwe yini liyakuthonge lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. UNcube wethule umbiko izolo esithi kulabanye osomabhizimusi abaphiwa imali yakwamanye amazwe kulokuthi bathenge lokho abayabe bemele bakuthenge bayise emkambo wensitha limali okungaba kungokunye okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni wakhe uNcube wazise ukuthi uhulumende usezalonda indlela ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe evela kuhulumende. Amankampani aze ephula imigoqo le azajeziswa kalukhuni. Baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezilwela ilungelo lezisebenzi leziphansi kumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition ziqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu phezu kokonakala komnotho welizwe osekubangele ukuthi izisebenzi zihole imali ephansi kakhulu. Siqoqele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Banda. Yena othi kaboni kuphumelela ukutshengisela lokhu ngezizathu ezimbalwa. Asizweni lezo zizathu.
Umumo kawumanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi, abantu kabala mali, imali yakithi sigugudekile, ama-prices akhanya ngani twa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabanengi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo. Nikho ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela ngelele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya ngisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba, kukhona izinto ezinenge ezenza ukuthi abantu bangabi ndawonye ukuthi batshengisele, ngoba liyakwazi ukuthi lo hulumende laye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela ikho abantu sibe kubona ukuthi hayi lokho akungeke kubasize sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela kodwa onomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayetshengisela
khona okubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezidaladeni bangatshengiseli kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na
kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi abantu abaningi kanti kabakho emsebenzini kathesi engayithi mina ku-employment iZimbabwe ungakhangela yebo yena yabengela ama-statistics akhona kahle kahle sibili kodwa nxa ngibhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe nasebesenza amabhizinisinyana abo ongamabhizinisi omncane laba abathengisa khona amatomatisi abathengisa khona izigqoko abathengisa khona izinto zabo ikho ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 80-70% babe besukuma bethi bayastrayikhela ubani ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strayikha yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hayi mina ngiyastrayikha ukuthi ubani anginikeza imali manje labo kabe nelisi ukuthi baye kustrayikhi leyo okusenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabenisiya kuthini kumele ngenze imali so lelo langa unothi mina ngiye kustrayikhi akuzanceda ngani lokho bekanti ke futhi la yena lo employed futhi la akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi esinqane siyakhona kustrayikhi yini pho engizayithola ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angelamali abantu abamele bayebhadalela izikolo fees abalamali so umuntu vele segcine engasakwazi abantu sebegcina bengasayi
umnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amanengi abalisa elibusayo elezanu PF lele CCC awanakekeli isigaba semandebeleni uChilumbo uthi amabandla la awafuni ukuthi umuntu odabuka esigabeni semandebeleni abuse ilizwe leZimbabwe ngesizwe amazwi kaChilumbo
Ngiyabonga baba Chris Gande indaba khona lapha ngeyokuthi abantu bakithi abantu bemathebeleleni kufuze ukuthi babe kwazi iqiniso on what is happening in the political discourse of Zimbabwe ukuthi emathebeleleni silama group angu 2 are dangerous in as far as the electorate is concerned imathebeleleni ilabantu abahlanganisa inkokheli zebandla leZANU PF lenkokheli zebandla leMDC kumbe iTCCC ngizathanda ukuthi ngikale ukukhuluma ngebandla leTCCC kumbe iMDC abantu abakuTCCC kathesi inkokheli yonke eyamathebeleleni ehlanganisela uProfessor Walshman Ncube Thokozani Khupe Abednego Bebe Joel Gabuza Prince Dubeko Sibanda and the like bayakwazi iqinise elikhona ukuthi ibandla leTCCC alichiyananga lebandla leZANU PF when it comes to political manifestos khuluma ngegrand plan ekhuluma ngokuthi emathebeleleni lendi akufuzanga kusuke umuntu ekuba ngupresident weZimbabwe bonke bayakwazi we check what happened utsangira isegula kule national council the highest decision making board in between congress utsangira what segula kwazakala ukuthi kasoze edlule umnyaka ka2018 according to the expert wabasobala ukuthi kwakulesikhathi esokuthi i national council yayihlalwa emini izohlalwa futhi ngesikhathi sa center santambama kungela abantu ebamathebelele in national council eyayikhuluma ngokuthi uThokozani Khupe kafuzanga athatha umbuso weMDC yayihlalwa ebusuku emini kwakuhlalwa i-national council eyayihlanganisa abantu bonke laba labakithi besiyatsherwa manga so khona kuyana kusitshengisela ukuthi thina ngabe lokho beye ngabantu bakithi ukuthi let's vote for whatever emanates from Mashonaland siyakwazi ukuthi they are pushing for their personal aggrandizement they know well ukuthi kabala political will, and ilizwe leZimbabwe is not ready to incorporate abantu bemathebeleleni into the political principality. So tina city bayenga abantu bona labo yiko okwalwa libandla lami mina ele MRP sikhuluma ngokuthi akulotshwanga phansi ukuthi abantu bemathebeleleni abafuzanga bathola umuntu ongaba ngupresident. Khathesi bakhona bayaqhokozela, siyakwazi ukuthi badinga ukuthi babe ngama councillors, siyakwazi ukuthi ngabantu abadinga ukuthi babe ngama MPs, and izihlalo zokuba ngama MP sebazithatha as i-employment kibo while these people are waiting in poverty. Akulokunye abakudingayo ngaphandle kokuthi izisu zabo zibe right labantu abantu. Ogabuza sebela ma 20 years and above base parliament, but what about the Tonga people he is representing? We know they are building houses in various towns. I-parliament sebakwenza waba ngumsebenzi, bengakwazi ukuthi i-parliament a theft of power efuza ukuthi nxa kuyukuthi kuya abantu bayacapha capha umfula as a team. So thina sithi izanu PF le MDC ngikhuluma ngenkokheli ezemathebeleleni bayafanana. Sengihamba kuzanu PF bayakwazi o-Obeni Mpofu Jacob Mdenda, bayakwazi o-Judith Ncube, bayakwazi o-Stembiso Nyoni, bayakwazi o-Kembo Mohadi, bayakwazi o-Abednego Ncube, bayakwazi ukuthi akula muntu owemathebeleleni ozabusa ilizwe leZimbabwe ezilongile manje.
Umnumzana Mdenda Chilumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphume omela isigaba seBinga North edalele eParliamente, umnumzana Prince Dubeko Sibanda sambuza ukuthi kungakho leqiniso yini ukukhuluma ngoTshilumbo. Ngesizwe amazwi kaSibanda.
Lundoda wa brainwashwa MRP ngoba MRP ile extremism enkulu kakhulu emangalisayo, ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela okubona ngayo abanye bonke. For example, MRP iyabelieve yona ukuthi khona iMathebeleland kufuze yehlukane le Mashonaland izimele kodwa beyithi Mthwakazi. But ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konke abakhuluma ngakho, bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo, you know, njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi kutshubani lobani lobani. Khona lokho ngokwakho into abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo. Baya bebhizi nje bekhuluma ukuthi Mthwakazi, 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 but ngaphakathi na kwendawo yona leyo abayithi Mthwakazi kulabanye abazithi so Mthwakazi ngokunye. But I think nje bazidobhela onkonye ongumuntu kwabo okwebhinga lakho baku brainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into kuthiwa yimthwakazi umbe into abayilwelayo ikuyini. Akazwisisi lutho lundoda, akazi lutho niks, lento ayikhulumayo yinto nje okuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebesithi lokho. Kodwa nje iqiniso elikhona Chris ukuthi I think ukuzwisisa kukalundoda kuyamhlupha, yikho engaboni umehluko phakathi na kweMDC Alliance kweMDCT leTripleC. Umehluko kawuboni yena, ubona into one because kuye ayinto efanayo. But look, siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi, so kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi. Nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona lawa maphathi wonke ngawe Mashoneni, you know, angifuni kumbuza ukuthi khona umongameli we-MRP ngwangaphi, and yena lo okade khuluma ngwangaphi. Ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo. Okutsho ukuthi nxa kungaba njalo kutsho ukuthi phela lokuyo sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi phakathi nawe imuli yakhe kube lo president. No, asingeke sasebenza ngaleyo ndlela. So ngamafitshane nje, I think ungcono ngisho ukuthi alwana undoda nje, hayi uyazamazama, but abayazi into abayenza because emathebeleleni yakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo. Kabala backing yabantu bonke, in fact kabala sekelo laba bantu, yikho bengilala council, kabala la sobhu, kabala la structure noma isisodwa. Laba bantu ngabantu nje abahamba bahamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo ukuthi noma unkosikazi wakhe uyamlandela yena dodi kamlandeli so hayi I think yiko khona lokho engikubona
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngomela isigaba seBinga North edalele parliamente engoyibandla lesicc ube khuluma ecingweni ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi inani labesifazane abalahla usane besanda beletha labakhipha izisu liyaqansa. Lokhu kuza kulandela ukutholakala kusane olwalahlwa lufile lwadojwa inja ematshamhlophe kobulawayo ngempelasonto. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izikolo ezakhiwe kuminyaka emine edluleyo ziyedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu phose amabili 1194. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni sibonge kakhulu ngomsebenzi elisiphathele wona omhle kangaka. Bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle endlela imbezwa bekhuluma lapha kuma-audios kodwa uningi lwabo futhi ngibezwa bekhuluma besemzansi Afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala emzansi Afrika and bebona lokuthi baphila kanjani abantu bakithi abaphila eMzantsi Afrika abahlukumezeke kakhulu so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu beMRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yiCCC eyi ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla bekhiphe izano PF lele 50 years ivusa ngochuko lungaka bona beMRP angisho ukuthi ngithini kodwa ngithi bona yini begxeka abantu beCCC uma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamaNdebele sodwa senzeni elizwe leli singamaNdebele lesodwa singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa into esingayenza so mina into ekade ngicela nje kubo mafowethu beMRP okuqala asizame nokubambisana sibe ngamazimba voqa then singakhipha lo mbuso ocindezelo owasenza sasaxabana sazondana ngendlela esiyona thina thiwa yeyamashona amaNdebele sizalungisa lokho okunye kuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna yeMRP kodwa le amapolisi ababahambela phambili ukuthi bathi bazoqumizwe yebo bazohlukanisa amashona namaNdebele mina kibo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto bangeke senzele lutho ende ngoba ngeke size siyenze ilungi alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabe lungu sibusa sithi so ilizwe lamanje le 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadala ngoRobert Mugabe na le apartheid yokuhlukanisa izizwe so iMRP ayime kancane indaba labafuna ukuyenza lo bangilabo bebona beMRP ngeke beze bayikhona ngiyabonga kakhulu
Salibonani bantu baka Studio 7 salibonani lonke kundawo lapho likhona ayi bengifisa nje nami namhlanje yami order la ekibalo ngelinye ilanga nkosi yami ikidlulisi efika le enkaya endaweni yesomakandana seBhumani Spemba Makwaten kuke kukhuzela abantu bakithi bake bahlukane lomkhubo wokulandela emva kwabanye abantu ikhona nansi imithokazi ifisa ukubavusa kulezi nkinga ababhekane nazo iminyaka yonke le ngenxusa amazwi abantwini bakithi enkaya kakhulu ubana kabavuse imithwakazi bantu imithwakazi izovusa abantu izokhipha abantu ezinkingeni izwana abantwana uma belicela ukuthi likhitshwe ezinkingeni elibhekane nazo ngicela i-audio yami le idluliswe bantu yefundwa enkayi abantu basenkayi basemuva kakhulu ngomzabalazo basayesaba hayi manje akusekho kwesaba sicela abantu bakhululeke bavulele iMRP imithwakazi Republic Party ibe yiyona ezophatha indawo yakithi indawo yakithi sikhathele sibuswa ngamakansila ezanpf I'm sure sesibuswe almost 20 to 25 years kodwa kulanda bayitshintshayo sirojwa ngokulokho siholelwa ukudla njengenkukhu sifuna umhlabathi wethu kuleya ndawo sizenzele imigwaqo yakithi ivuke amabhasi akithi ahambe emgwaqeni ekhanyayo imigwaqo yakithi ifile kuthiwa sinamakhansila kuleya ndawo so sicela abantu bakithi baphakame banikeze imithwakazi ithuba ivuse imigwaqo inikeze abantu imisebenzi umhlabathi wethu usebenzele abantu bakithi ngiyabonga
Studio 7 siyabonga abantu basakazi bombo Studio 7 siyabonga basakazi bo Studio 7 lisethulela kahle izindaba mina ngindoda yasekhezi undlovu wasekhezi emadwaleni emaphisa siyabonga ukuze izindaba endelisilethela kahle izindaba lizilethe ngokunjalo siyazidinga indaba ukuthi sizwe umumo ukuthi uhamba njani elizwe siyajabula kakhulu ukuze izindaba ezinhle indaba ezimbi konke siyakuthokozela lizilethe indaba siyabonga Studio 7 siyabonga Studio 7 lathi sinayo inkinga yedamu ukudabuka kwamadamu asazi ukuthi kuzaze kuphethe ngani sesithwele nzima shiwa ngendaba zamanzi amadamu adubuka ngesikhathi sezulu eladlulayo lathi sinenkinga yedamu lelele lokuduka kwamadamu thwele kanzima ngamanzi
hey linjani ku Studio 7 hayi thina ngapha lokho sisaphilile nje lo mawukhala kungasisi sifuna lapha eSouth Africa lathi sabaleka kunzima ngama 80s siza la sesikhulile sifuna ukubuyela ekhaya kodwa ke esiwulakho sikuzama ukuthi sitshelane ngakho ukuthi abantu ababuyela ekhaya bayivota nabo abantu laba balashuwa lokuthi bazawina kumbe bazolibiza ukhetho kumbe bazowina balashuwa lakho so ke i-advantage yethu namhlanje sokuthiwa we-Sri Lanka uprime minister sebalekile abantu kade besukume ngobuningi baqonde emzini wakhe bafika bachisa lesigodi izwe ngelethu asilo lomuntu munye thina asenze nini owethu abantu sibaningi ukuthi nilizwe simkhombe ukuthi thina ilizwe siyalifuna ilizwe ngelethu yena isisebenzisa abantu bangenza intando yabo bona sebeguqulile ilizwe balezelabo ilizwe lingelabantu ngiyabonga
lokhu kuyanyanyisa kakhulu lokhu uyazi uze ungafuni lokhu ukukhuluma ngakho shiwa angazi uNkulunkulu waye angangeneli ngoba ukubothoka amalunga amabandla la aphikisayo kutshengisa khona sibili ukuthi ibandla leli libusayo ngamagwala wodwa bayabona vele ukuthi abantu nxa bengababophanga akuya muntu ongavotela ibandla leli libusayo so lapha ngithi sebesenza ukuthi besabisa abantu especially abasemakhaya especially abantu basemakhaya bangamagwala stereki kakhulu nxa bebona sokunje bayesaba yabethuswe bethi lanxa befika khonapha kuma-voting station lapho bevele sebeshekha nje bethola ngathi angithi babasabise ukuthi kulamakhamera ababonayo so indaba leyo yokuwotshwa kwabantu abaphikisana abamabandla aphikisayo sho angazi ukuthi ngenziwa njani angazi futhi waye umnanga kwaye ele nhliziyo embi so ekafaro but ufaro uyazi ufaro wayeke kwakuke kufika isikhathi lakuthambisa khona inhliziyo ethi hayi ngcono lithatheke kwenu liphume bantwana baka-israyeli ethi bengabalaphana njalo lowo angazi ukuthi eyakhe inhliziyo womu kunjani lo hayi angazi shem uzwa nje ungafundi ukukhuluma ngayo indaba angikhona ikunyanyisa kakhulu
siyakubingelela mtungameli kutambani siyakubingelela mtungameli ngoma emini yantambama okhulumayo ngu-Elias Mlovu Makhosa sile simanga thina singabantwana bezimbabwe asiphathane kahle uhlupho olukhona yikuthi yes izanu siyayehluleka ayikinike enye iphathi la ikibuse sibone ukuthi iyasisangathi sesidinwa ngokuhlala egangeni abantwana bezimbabwe bayahlupheka from 1980 kuzokufika manje abantwana bezimbabwe lokho behlupheka kuyaze kube nini siyinhlekise emazweni salwa ilizwe kodwa sikwazi into esasiyilwela ngoba siyahlupheka into ebidinga lesikhaya ukuthi kube lokuthula kube lokuhlala kahle akuke kuvotwe kuhle beke benike nje umuntu ongazange wayempini eke buseleli ilizwe lezimbabwe sibone ngoba ilizwe libuyiswa umuntu obuyiswa ngombhobho uya ucabanga ngokubulala kuphela ake ninike umuntu ongazange wayempini eke buseleli ilizwe lizabona into zilunga ezimbabwe manje ukuthi iproblem nje abantu bezanu ngamagovu noma beyihluleka bayalela sasikhaya ukuthi uShibeng ukhiphile umgabe sithi kumbe uShibeng uzaqhubeka wabephinde ebisela futhi kumamba futhi engumnankagwa umsekeli kamgabe wahlewa libulala wesi selifile lizwe abantu bethu abasoze besalivusa mayuyu bakithi ngalela lenhloni labantu bezimbabwe siyabonga
linjani linjani ku studio 7 izana uPF ngathi ngothi ngiqale ngo Joseph lo Joseph Chuma lo longani uyahlanya lo lingamlaleli lo lingamlaleli umuntu omdala sibili ophuma ekhuluma into ezinjalo phambi kwabantu ayuyahlanya lo uyahlanya umuntu ezana uPF lo ulokhu zeni izimbabwe asila mongameli sila masotsha nje kuphela amasotsha wodwa asila mongameli asila mapolisa asila ini ngoba amapolisa khona aku one side i judicial system iku one side ulokhu zeni usikhala abafuni kumkhulula abafuni kwenzani kodwa ukuthi balokhu izindaba zokuthi ulo wabulawa umbani kundeni kwahamba njani abazingeni bafuna zwalezi ezikasikhala ukuthi babophe nje usikhala nje kuphela azikho ezindaba akwansi ukuthi bazilungisise ngaphandle kokubopha usikhala nje kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani bantu nabakamambo lo mzawo egazi ngiyalesaba uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense le dwala ngalichamela lithe ngolunya injobe enhlithungele ebandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqwana kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka kunini sisengemzini singaphiwa lutho ngaphandle komlazi oyaliwa la imigaklya kunini becula abaculi bakithi bekhala benganaka bengaxhaswa kungenziwa kwasani kunini besilayitha belayitho malayitha besisiza sibabonga ngenhlamba sesile mali kunini zibhonga zibonga zikhuza zisola izimbongi zingaxhaswa kunini beloba abalobi bakithi belobelize kungayindawo kunini bekhala osomabhizinisi bakithi bengelekelwa sibayekelela sibahleka kunini behlupheka abantwana bakithi bengayilezi ikolo beselisa izinkomo zabantu bengakholiswa kunini abagidayo begidela izingane bagiga amanzi kunini osomahla besihlekisa abantu bengatholi lutho bephenduka inhlekisa sebelihlazwe emhlabeni sekukhulunywa kwezwiwa kwazwakala kwazisiseka kwalungiseka kwaqonda kwalunga akugobo lingeqondiswe impucuko lentuthuko nomanyelo sokuyintshumalo yethu yemihla ngemihla ibhasi sibhalwe lapha eyakhona ngenani sambeni bethokazi uvukile wavuka khwathi wabhala wathi khwetshu umthakazi Ezra Chisamfokasi Banda msakazi wakithi wakudala kuRadio 2 sisathi ngisakhumbula awubuqutu siza abantu
imbongi elodumo uObed Dube usekhethiwe ukuyavukisa ubungcitshi bakhe kwele German sixoxe lo Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
abenuhlaba umkhosi bethwale belondolozeza
ake ngibingelele kuwe mfowethu ngibingelele abalaleli emakhaya igama lami nguObed Dube the African poet imbongi olimi lwesintini umcimbi engiyakiwo usejalimana edolobheni leStuttgart ibizo la ukuthiwa yilokhuzeni ne 15th International Africa Expo Festival iyaqala mhla ka 4 August uyephela mhla ka 7 August umcimbi lowo ngo ukukhangisa iExpo Business Expo ngolimi lwemzini abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo lami ngiza kuyakhangisa ke ngokomsebenzi wami ngobuciko bami obokuba yimbongi ngithole nje umbiko ukuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane okukhuluma isiArabhu okukhuluma isiFrench okukhuluma isiSwahili okukhuluma isiKhiwa so mina ngizamela kwabakhuluma isiKhiwa ngimele ngapha iSouthern Africa kule North Africa East Africa le Central Africa so lami ngiza kuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale
ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abalesipho esifana lesakho
ngamafeature ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu mhlawumbe ngamasango asevuleka kodwa okunye nje ngibona ingani abaqoqi bomcimbi lowo baya ngilandela enkundleni zokuxhumana ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook bayabona imisebenzi yami bayithande ngoba umcimbi lowo uvele ngwephana Pan-Africanism ile theme ethi yona Africa we want ukuthi sifuna ukuthi abantu beAfrica babambane lama Africans abantu bangama African mhlawumbe ukuthi okhokho baba badabuka ngapha labo bafuna ukuthi bahlangane labantu beAfrica so kuzabe kuhlangane bonke abantu abasuke eAfrica labathi bona okhokho baba bangabe eAfrica kuhlangane ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu beAfrica bahlangane yikho engicabanga ukuthi njengoba la ngeke ngenze inkondlo ezikhuluma ngePan-Africanism okwenza bakhangeka emsebenzini wami hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngingcinci kumbe ngiyedlula zonke ezinye izimboni eAfrica eZimbabwe kumbe eMathebeleland arch akusikho lokho ngibe lenhlanhla nje ukuthi banakane ngami bacabange mina bameme mina
lo ke nguObed Dube imboni elodumo isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambweni sitha isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisele ZANU-PF le-CCC awanakekeli isigaba seMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.